Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 lwezi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulesi sigaba.
UChamisa wena ukugcoba lapha eMathebeleland South bekomile kodwa ngikhuluma kunje khathesi liyana kuyesabeka ngokuhambeki.
Owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ukhululiwe esitokisini ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze hlolwe ukuthi ukusimo esilungele ukuthoniswa icala lokuzama ukubulala umkakhe na.
Kulo mthetho njalo othi wona abantu akufuzanga bathathelwe ilungelo labo arbitrarily ukuthi kungela sizathu esiqinileyo.
I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZEC ithi uhlelo lwayo lokubhoda ngelizwe kubhalisela abantu ukuvota obelumele luqale mhla ziku-6 Mpalakazi soludluliselwe phambili.
Sikhuluma kobulawayo kathesi kule registration center yodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulesi sigaba. UChamisa usesigabeni lesi okwamalanga amane kulandela uhambo lwesigaba seMathebeleland North ngeviki edluleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele esikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Balaleli baka Studio 7 nawe umsakazi siyathokoza namhlanje njengebandla leMathebeleland South MDC Alliance umongameli wethu uNelson Chamisa usihloniphile ngokusivakatshela ubehamba labanye abakhokheli abakhulu abangabalisela umqoqi weMDC Alliance jikelele ubaba uChibaya ubaba uVondo wePhumotshidziba ongumkhokheli usecretary for rural mobilization labanye nje abakhokheli abaningi abalapha eMathebeleland South labanye abakhokheli bakunational executive. Ibindaba ukuthi ayehlangana nobukhokheli bezigaba abantu sibathi ngama opinion leaders abantu abayibo abalandelwa ngabantu imbono yabo abantu abazi njengeziduna zezigaba osabhuku business person abafundisi labo bonke nje abantu abalombono ohlonishwa ngabantu. Sizwa sithabe kakhulu njalo into engingayitsho ukuba laba bantu engiqedwe ukubakhuluma izindlela labo sabhuku labo bonke abafundisi bamamukele ngendlela enye ethabisa kakhulu uNelson Chamisa bonke bahlabela ingoma efana nayo ukuthi kangeni ujaharangi besingelalwazi lokuba induna zalapha eMathebeleland South labo sabhuku bamthanda kangaka upresident wethu njenge-MDC Alliance. Sizwa lathi sihlonishiwe, sizwa lathi bathi thokoza kakhulu.
Yiziphi ezinye izigaba zeMathebeleland South ezivakatshelwe ngumnumzana Chamisa njalo abantu bamamukele njani kulezi izigaba? Yilabo abavele bemsekela kumbe kulaba chayini abafuna ukumxhasa?
Upresident uNelson Chamisa uselamalanga amathathu elapha ngithi eMathebeleland South. Uhlelo lwakhe luqale ngokuthi ahlangane lezinduna labo sobuzalapha kokodlwayo omnyama ephilapsi siza South. Suka lapho wahlangana labakhokheli bebandla le-MDC Alliance endaweni kawathi le nto nte. Iprogramu yakhe yelanga lokuqala igcine eMzingwane constituency lapho la kufike enze ukufanayo uhlangana lama opinion leaders wabuya wahlangana lama structures kumbe esingathi ngabakhokheli bebandla le-MDC Alliance kuleso sigaba. Izolo bese kulilima mango le mango yanti ngama constituencies amabili ahlukene siqale kulilima kulilima east wahlangana njalo la lokukhokheli esithi ngama opinion leaders wabuya wahlangana nama structures ebandla le-MDC Alliance lapha eMathebeleland South. Lamhlanje ngingathi umsakazi ukuba okunye okwenza kwenzakale lapha eMathebeni South kumbe yi-coincidence kumbe yiloko okukhulunywa ngabantu abantu abaningi sebelo nkulumo yokuthi but uChamisa wona ukugqoba lapha eMathebeni South bekomile kodwa ngikhuluma kunje khathesi liyana kwesabeka ngokuhambeki abantu abanye sebesithi hayi kusho ukuthi ulujaha ugcotshiwe ulujaha ubusiwe nanku lamazulu asevuleki sesithabile lapha bakithi esigabeni seMathebeni South ngoba lezo lisina abantu hayi sebekhanya bebisele ukulima nisamele 2023 kuba bahambe bayengenisa ujaha phakathi estate house. Siyathaba kakhulu njengabakhokheli bebandla
le. Okugcina uhlelo lokubhalisela ukuvota lunjani khona ngapho eMathebeleland South kuyathembisa yini ukuthi ibandla lakho linganqo kumbe balutshwane?
Into yokubhalisela ukuvota msakazi into emqoka kakhulu njengathi iMDC Alliance lenhlelo ezinkulu silenhlelo eziqhakathekile ezibaluleke kakhulu esesilapha esizayenza abantu bakhuthaza ukuthi bayibhalisela ukuvota. Sesilinde lolu hlelo olukhona oluzayo olwezekhi lokuthi abaphume bona emahofisini.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esefilabhusi. Inkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga umsekeli kamongameli welizwe uMary Mubayiwa ukhululiwe esitokisini izolo ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze yahlolwe ukuthi ukusimo esilungele ukuthoniswa icala lokuzama ukubulala umkakhe na. Umanji uLazini Ncube wagweba uMbayiwa ukuthi ayehlala kwamalanga alithumi ehlolwa ngodokotela bejelele eChikurubi ngoba odokotela ababili babephe ubufakazi obehlukeneyo ngesimo sengqondo zakhe. Abahluli ababili abahlulele loludaba izolo babikwa besole kakhulu isigwebo sikaNcube esethulelwa uMbayiwa yena evele engumuntu omele athoniswe engaphandle kwejele ngoba waphiwa ithuba lokuhlawulela isibambiso. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi yecubungula ezemithetho umnumzana Machoba Nancube.
Kodwa ke sizananzelela phela ukuthi kusukela ngo-2013 lokhu silethe isisekelo esitsha sombuso welizwe kufuze ukuthi yonke imithetho ebikhona ngaphambi kwesekelo ibe yimithetho ehambelana lalesisekelo. Nxa kuyikuthi leyo mthetho kayihambelani lesisekelo leso kusho ukuthi leyo mthetho ayikho emthethweni. Kungaba yinto engani yadida abantu kodwa ayikho khona lokho ngoba i-constitution phela yiyo ehamba phambili kumthetho yonke. I-constitution ithi yona nxa uzalimitha amalungelo abantu esithi limitation of rights kulento ezithize ufuze ukuthi zikhangele kufuze ukuthi kuqala kube lo mthetho esithi umthetho of general application. Umthetho wakho khona lo ufuze ukuthi ngumbe ngumthetho ukuthi abantu abaphila elizweni elile democracy elibelieve in openness elibelieve in amalungelo abantu ufuze ukuthi lo mthetho uhambelane lalokho. Esikunanzelelayo ukuthi kulo mthetho njalo othona abantu akufuzanga bathathele ilungelo labo arbitrarily ukuthi kungela sizathu esiqinileyo. Angisiboni ke mina isizathu esiqinileyo ukuthi umama lo ukuthi kahambe ayevalelwa uwenzela ukuthi ahlolwe. Umthetho lo ukufuza ukuthi utshintshwe ukufuza ukuthi uchallenge ngoba kawuvumelani lesisekelo sombuso uvumela ukuthi abantu bathathelwe ilungelo labo mahlayana. Umthetho lo umthetho omdala ngesikhathi singelasekelo sombuso esihle kuleli lizwe.
Wona umthetho ungasetshenziswa njani ukuthi umuntu kubonakale isimo sakhe ngesikhathi kusenzakala kumbe licala kumbe kwini?
Umthetho okhona ovele okhona elizweni yona lo ukuthi nxa umuntu ucatshangelwa ukuthi mhlawumbe ngesikhathi edala icala wayengabe engekho ngumuntu ingqondo ezihlangene kufuze ukuthi ahlolwe. Kufuze sinanzelele ukuthi lapha into ekhona into ehlukile ngendlela yokuthi bathi lo abasho ukuthi lapho ngesikhathi edala icala ingqondo zakhe zazingayenelanga zazingekho right bathi kakho right okwamanje ukuthi angangena ekuthonisiseni kwecala ngoba kusho ukuthi kakwazi ukuthi abe able to follow ama proceedings ngendlela eqondileyo ngoba ephathekile ingqondo zakhe zingamanga kahle kodwa ke impendulo umbuzo wakho abantu bonke bonabo vele ababehlolwa babevele bevalelwe ejele isikhathi esiningi sinazelela ikakhulu abantu ababekhangele amacala okubulala abantu amacala angasirious kangako babevalelwe behamba besiya aseswa ngopsychiatrist bese besuswa either engathola ukuthi unjalo ahanjiswe engutsheni ukuthi ayefika khona ngale bese besenza into okuthiwa i-special verdict i-special verdict i-court iyabe ifaka isinqumo sokuthi umuntu lo ngesikhathi esenza icala ingqondo zakhe zazingekho right ngakho ngaleyo ndlela icala lakhe selilahlwa
umnumzana Majobana Ncube ingcwethi ecubungula ezemthetho ubexoxa ecingweni le-studio 7 ese-Victoria Falls. Commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi uhlelo lwayo lokubhodabhoda ngelizwe ibhalisa abantu abalelungelo lokuvota i-mobile voter registration obelumele luqale mhlazi u-6 Mpalakazi soludluliselwe phambili kodwa li-commission ithi uZulu engaqhubeka esiyabhalisa endaweni ezihleliweyo ezivele zikhona lanxa abaningi besithi izindlutshwana lezindawo njalo zikhatshana lalapho abahlala khona. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukuphuza kwezek ukuqhuba uhlelo lwe-mobile voter registration kuza kwenza abantu abaningi behluleke ukubhalisela ukuvota kukhetho lukamnyaka ka-2023. Zithi lokhu kuzabangela ukuthi kwehliswe indawo zabameli bephalamende ama-constituencies. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lokhokhela ugatsha lokwethulwa kwembiko kumkhankaso okhuthaza uZulu emaphandleni eMathebeleland ukuthi abhalisele ukuvota ngobuningi owe-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona Dibidi.
Eyi udaba lolu liyasikhathaza kakhulu ngoba sike saba lomhlangano lezekhi yasitshela ukuthi hayi uhlelo mobile voter registration luzaba khona ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukurejista ngobuningi. Sikhuluma koBulawayo kathesi kule registration center eyodwa, sikhuluma endaweni enziwa ukuthi njabo uMatoko kuya kule registration eyodwa, enkayi yakuyi-registration eyodwa, elupane registration eyodwa, and njalo ama-registration centers la asema-growth points awakho ebantwini. So besikhandlele kakhulu ukuthi kuzasincedisa kakhulu ukuthi nxa sifinyelelise i-message yokuthi abadala abasakhulayo berejista ukuvota kuzaba lula kakhulu ngoba kuya kuseduzane.
Njengenhlanganiso ezizimeleyo, ukungani likubone kufanele ukuthi lisungule umkhankaso we-Ekhaya Vote 2023?
I-Ekhaya Vote 2023 njengenhlanganiso ezizimele zodwa besibonisana nje ukuthi abantu ababhalisa ukuvota sisukisela umnyaka ka-2018 balutshwane kakhulu. Osokusutsho ukuthi iMathebeleland region ngokwayo isingaluza ama-constituencies ambalwa afanana labo Matobo North, iMatobo South, iNsiza South, iBulilima Mamangwe West, iMagwegwe lapha koBulawayo, iGwanda South ngenxa ye-delimitation process leyenzakalayo ngoba i-constituency kumele ibe labantu abangu-21,000. So ama-constituency wona la angalabantu abafika inani lona lelo azavalwa. Osokuthi ama-constituency la besemalutshwane. So thina njengenhlanganiso ezisebenza labantu kuma-communities eMathebeleleni sithi hhayi bantu asibhaliseni ukuvota, kathe sisalungiselela ukuvota, sithi abantu abatsha barejista ukuvota. Yiyo i-message esilayo esifisa ukuthi ibe lula nje ekhaya kungu ekhaya njalo sibambisane nini ekuncedisaneni ekuregistreni ukuvota kwenze ukuthi wonke umuntu at grassroots level akwanise ukuphatheka akhethe inkokheli engabe efisa ukuthi imthungamele
abalelungelo lokuvota mhlawumbe abangakabhalisi ungathini kubo
siyabakhuthaza kakhulu abantu abatsha ukuthi baregister ukuvota silengqoxo eziningi esizenzayo labakhokheli abalapha bangancediswa khona ukuthola ama-IDs izinto ezinjengazayo lezi ezifunakalayo ukuthi umuntu abhalise ukuvota esikutshoyo ukuthi nxa ithuba ulitholile mntu omutsha irejista ukuvota kuqakathekile kakhulu for i-future yakho njengomuntu omutsha le-future yabantu abakho lawo ma usukhulile sunje sukwanise 18 years usuzaba ngumuntu omdala esikufisayo ukuthi wonke umuntu ohule 18 years abe nethuba lokuzikhethela inkokheli esigabeni sakhe sithi bantu abatsha lapha ningabe likhona ngimangali yasizwa register
umnumzana Nkosikhona DBD ngomkhankaso we ekhaya vote 2023 umgcini sihlalo wezek unkosikazi Priscilla Jigumba ubengadobhi ucingo lwakhe
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC yabo
ukwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lilodaba oluthi ikhansili yetsholotsho isisolwe ngokuthengisela abantu indlovu ngemali ephansi kakhulu. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawks lithi kulabo mama ababili abadabuka eZimbabwe abathunjwa kwele Mozambique ekuqaleni komnyaka ngabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo baze bahlasele idolobho le-Palma lokhu bengaziwa ukuthi bangaphi kodwa leli phephandaba lithi kulobufakazi bokuthi ababili laba bayaphila kodwa basezandleni zabahlamuki. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Sudan. Inhloko kahulumende umnumzana Abdalla Hamdok usebuyiselwe esikhundleni kulandela isivumelwano lenkokheli yebutho eyahluthuna umbuso. Lanxa ibutho lithembise ukukhulula ababotshelwa ezombusazwe uZulu walelo lizwe uqhubeke elokhu etshengisela emigwaqweni. Sigqibe eza kwamanye amazwe ngeza kwele Brazil. Lanxa kulomkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi alondoloze izihlahla ukuze igusu lingapheli lomoya ungangcoliswa intuthu, imuli eziningi zibikwa sezisebenzisa inkuni ukupheka ngenxa yokudula kwamandla kagetsi. Sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani sir. Sakazi lethu nonke kunde. Siyanibonga ngomsebenzi wokusibikela iindaba kunjalo ba. Siyanibonga impela. Buye mbulise nabasi abalaleli. Abalaleli bese okhulumayo ke lapha ndalukhuma lana eGoli bakwena. Bengithi ngibuye ngibeke njalo bakho. Engubekayo, engubekisayo lapha kuyithi. Kunabantu abasola imphakazi phapa abasola umqondo bethi unenketha betsha. Kanti ke ngegufake ucace ka ukuthi akunjibona lawo bantu abanye abalomqondo lo ukuthi ngeta bechaya yibo abantu abanobandla kwabo ngoba umqondisi moyo nemthwakazi bangabantu abaletha usizo ebantu esizweni sikamthwakazi abantu abaletha ukuthi kamthwakazi sizethele kungabantu abaletha esizweni sikamthwakazi ukuthi sikamthwakazi abantu babezazi bangoba ikho ke sicela abantu basibavote ngoba bangabantu abasebuye nendlela ehlukileyo abantu bonke kade lokho beyika abantu esikamthwakazi bahle kodwa abantu abanesombululo yibo lawa abethokazi akungenani umqondo engifana omncane eqondane nezikhondla khondla zamadoda kodwa kuyabonakala ukuthi uzonqoba kukhumbulane ebhayibhelini kwakunomfana kwakuthiwa ngugoliyati bekane kwakunomfana okwakuthiwa ugevi ebhekana nogoliyati wanqoba ugevi wasiwisa isikhondla khondla senduda phansi so-ke naye umqondo bangamthathi kancane usazobawisa usasilungisa isavutha sakhe usasiqotha isavutha sakhe kuyoduma kuyindoda ngiyazibongela baba ngiyabonga
sanibonani kustudio 7 sanisibulisa abasakazi bonke bestudio 7 sibulise nabalaleli bestudio 7 uzozonkali kuzo okhulumayo ngibalekelwa ngoyo endaweni yobhodo angashifu obhodo endaweni yasemangwa yeplum 3 sithanda ukuhalalisela izaphu ku-elekta new leader uSibangilizwe Nkomo although besingalindelanga ukuthi kuyongena uSibangilizwe Nkomo ngoba uSibangilizwe Nkomo fana ukuthi ungene ecacweni sikababa uNkomo walida izaphu kodwa yagcina ingahlezanga izidingo zabantu baseZimbabwe kodwa nonetheless ngabe sengenile sicabanga ukuthi njengoba inkunzi isifohlile nje esibayeni sezami iyosebenza inkunzi incede abantu basemakhepheleleni okudala bemarginalizewa izana sesimarginalize kakhulu for 41 years simarginalizewa izana ingasenzeli lutho nokuncane i-development yagcina ngabelungu sizokwashiywa ngabelungu kunjalo nanamhlanje lowo kunjalo akwenziwa lutho sithanda futhi ukubuza abantu bakithi laba bahlezi bevotela izana ukuthi bayivotela ngoba ibenzelani izano ibenzelana sazi abantu bakithi babhizi bevotelana nezano basemathebeland ukuthi beyenzelani mathebeland south namathebeland north ake nivukeni ngiphume ekuvoteleni izano naye izaphu isevukile the father of revolution inkunzi ifohlile esibayeni votelani izaphu okanye nivotele umphakazi phumani abantu bakithi kuzano phumani ngiphinde futhi ngitikulaba abadala ababangidinayo umdala labo bathi ubelieve gawule nojoseph chuma bayangidina kabela abadala laba behlala bekhuluma ngemelana nezano ayisenzeli lutho angazi bona baphila kuphi umhlaba bangabonti izano yabo ayisenzeli lutho ayikazi isenzele lutho futhi ayinakho senzela lutho siyahlupheka sisegoli sisekutswala si-overseas siyonke indawo senziwa yile zano kodwa abadala abayikhulumele ngibuye ngikhalisane nomndeni wakwamoyo umndeni kasimon khamo siyakhala kunye kodwa usimon khamo naye akulanto asenzela yo ngencane asenzelanga lutho nokuncane mhlawumbe besebenzela le emashonaland that's why beze bayomngcwaba nase-heros acres emashonaland ngasenzelanga lutho nakancane hhayi bantu bakithi siyancusa kakhulu ukuthi rejistani ngivotele amaphathi ayonceda thina singabantu basemakhepheland ngiyeke ukuvotela izanu siyanidicampaign izanu siyayidicampaigna sesikhathele izanu for 41 years ayisenzelanga lutho eyosenzela khona manje yini ayikho into abawosenzela yona abahluleke kuyenza nge-41 years bekuphawa abakwenzayo nge-41 years kuphawa babulala abantu bakithi ngegukhora wonke asikakhohlwa ngalokho mayela abadala ababelieve gawule nojoseph chuma angazi noma bakhohliwe ukuthi izanu yabulala abantu bakithi so bantu bakithi zamani ngivotele iphathi eyokhipha izanu embusweni sikhathele yini sicela kubalandeli bonke bemthwakazi bengathi uma bekhuluma siyezwa abanye uma bekhuluma bethi izaphu yabathengisa izaphu yayingabathengisanga izaphu yayi-under pressure yasayina i-accord ye-under pressure abantu bezaphu bebulawa ngapha nangapha nangapha bebulawa yagcina uNkomo esesayina i-accord ayengazimiselanga ukuyisho noma ngabeke izanu iwine la ewina khona kube yiyo ebusayo ilizwe kodwa ngapha emathebeland sibe ne-representation yezaphu noma ngabe yimphakazi singaxabani abantwana bakamthwakazi sisodwa abezaphu nomthwakazi singaxabani singabantwana bendlu eyodwa uhlupho nantu uhlupho lwethu yizanu inenkinga lephatha abade izanu tomkumbila kwazo bantu bakithi tomkumbila kwazo bantu bakankwedu nguwente kalangasha kankwedu mina ngikhuluma isikhalanga bakankwedu banowakalanga abediwe kuthi budani muleshe hamka yinoyizanu danyala ndayo ayitotitilachimwe ayitofatitilachimwe akutochiza utifunde tishiye kuma form 6 from form 6 funde kujohannesburg ende unde kubutswana akutochiza ndishimwe hangu ayichina hingo hango uyapo hingo uyapo apaye kwasala bupolisa unesi into busotsha we can't all be police we can't all be soldiers and we can't all be teachers angeke umsebenzi awusekho lapha kule phumani ko bantu bakithi nilikwa intsaru intsaru yenenza nivotela izali intsaru nezikipanyana ezingathi shu namakepe sinyana engathi shiwe ezanu yiko lokho okwenza ukuthi nihlanyiswe izanu phumani kukho siyabonga bangantu bakithi sicela ukuthi nizwile sicabanga ukuthi nizwile sithemba ukuthi nisizwile
salibonani salibonani kustudio 7 siyabonga kanti ngubrilliant Ndlovu ngikhuluma ngiseyabona inzalo yasezimbabwe ngithi mina ushamisa kakhampeni kanti sivote lathi sitshintshe ukwenza ngoba ezesihluphekile sezesibaleka siya kwama kwamanye amazwe ngokuthi iZimbabwe ayimanga ngamazwane ayimanga ngenyawo imenye ezithende kunzima ukuthi ibalance ngawa noma yini
sasibona lapho ku studio 7 nethemba lyakho nangizwaka muzinkayo president labamthwakazi ucela ukubuza kula amadoda amaxhego lezalukazi eziseziphakama seZimbabwe abasibusa ngenkani ukuthi bazi bayeke nini ukusihlukumeza bazi bayeke sokuze kwafaba abantwana babulawa njengezinja zakomakhelwane ezidla amaqanda kukhandwa ngamatshe liphihlizwa ubuchopho azifiki kibo yini lezi ziphupha unembeza wabo laba bantu uma bebona le nto isenzeka omama lezingane ezingaboniyo iziphofu ziyabaleka zisuka khona ekhaya leli ezweni naleli abathi li-right ma uthi uyababuza ukuthi kunjani ukwazi ukuthi hhayi laba ngaba-MDC o-MDC baba-1-2 kungani bona befuna ukuthi ma kuyabe kusenzeka izinto ezimbi ezibeglemisha omunye umuntu kulokuthi bazibleme 40-something years belokho besenza into eyodwa bephindaphinda besenza something kathi khona vele kuyaze kuphethe ngani thina vele kathina abantu balapha angikwazi ukusaba njani ikakhulu mandebele ukuthi laba njani bakithi ngihlule ukubona lanxa selikhethwe labandlulwa labekwe eceleni for 40 years bethole indebele lisukumali yakuthi ngisapota izihambi ngisapota izibaba kuyabe kutheni kodwa mpela hambe liyazibona yini iy'nto ezenziwa ngabantu la e-South Africa lapha esikhona zinjani zibuhlungu okungakanani izinto ezenziwa phezu kwabantu bengenzanga lutho bengakanga batshontshelile ngiyakwazi ukuthi nazo kutshintsha likwenze ngendlela eliokuyisuthisayo ngiphikele emba phansi zithi khona eZimbabwe iyalondoza amalungelo abantu angazi ukuthi lilondoleza kusezikhwameni yini lokho ukuthi liwalondoza ezikhwameni zenu ngoba ligugile libadala kodwa ukuthi licabanga abazukulu benu abagcwele bachitheka izwe lomhlaba wonke bebalekela lina maxhegu lezalukazi elehluleka ukuthi lenze into eqondileyo angiboni phela ukuthi kuyozokulungela lokho soloko sikhala sigele imikhono ekhanda kuze kube nini loko kukhalwa nje babumoya mqondisi cela ukuthi wenze njani uqhubekele phambili ukhankase kakhulu ngidineke mase ngizwa uthi wena ufuna ukuba ngupresident ingizwisa ubuhlungu le nto yokuthi kufanele ube ngupresident wakithi hhayi upresident wangale ompumalanga ngoba ngupresident wangakithi ngapha hhayi la wonke la amanye amaphathi behlulekile angikhulumi ngoba nanku ngithanda nje ukukhuluma kabo kodwa ibuhlungu into esiyibona nsuku zonke lapho usuku akukaze kube yikuthi kumbe uqala ngoba nankuyana umashaba setheka kube nje kodwa vele le nto ivele ihleli senzeka umuntu obuya ngaphandle uma yekulawubulayo kuzokwentsha tshontsha amaqanda batshiswa nsuku zonke abantu beqandelwa amanga kwabanye kuzobethiwa izigebenga bahamba bevula ezindlu zabantu engekho yonke le nto bangakubona nje babekwazi ukuthi ubuya ngaphandle bakuthele ithaya bakulayit ufu
lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu 02465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo wethule amazwi enduduzo kumuli ezalahlekelwayo kulandela ukugecwa kwabantu ngemota engene lapho kade befolile besenza umcimbi ophathelane leKhisimusi edolobheni leWaukesha esigabeni seWisconsin ngomvulo. Kubhubhe abantu abahlanu walimala abedlula amachumi amane kusehlakalo lesi. Akwaziwa injongo yomtshayeli lo, kodwa abezomvikela balandule ukuthi kungaba kulokwenza labahlamuki. Kolunye udaba, uMongameli Joe Biden uqhubekele phambili ngokuvakatshela izigaba zelizwe ekhuthaza uZulu ukuthi amukele uhlelo lwakhe lokwakha athi luzavuselela umnotho welizwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Jerry Twala Jackson, saqala ngokumbuza ukuthi kambe uMongameli Joe Biden engaba esehluleka na ukuvuselela umnotho welizwe.
Umbono wami umsakazi ukuthi umnumzana Biden akusikho ukuthi ingane uyehluleka ukuvuselela umnotho. Eqinisweni uyehluleka ngempela ngoba ungananzelela umsebenzi owenziwa ngumongameli osukileyo Donald Trump waphendukisa amankampani amaningi lapha kwele Melika kwaba le production lapha e-America. Kanti-ke lokhu ekungene umnumzana uBiden wasuka watshintsha iphutha lakhe ukuthi instead ukuthi angene ezikhundleni azama ukuthuthukisa umnotho welizwe, yena wangena ezikhundleni ezama ukwenza kumbe ukuphikisana la lokho okwenziwa umnumzana uTrump ezama ukuzikhulisela igama lakhe engelandaba nje lezomnotho. Ngakho ke lokhu ngibona ngathi sokumthayile sibili ngoba sesibona labaningi abeqembu lakhe impela bekhuluma amagama angamahle ngombuso wakhe. Ngakho ke singathi ngempela hayi umnumzana Biden kwezomnotho usezehlulekela.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulumango. Owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ukhululiwe esitokisini ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze ahlolwe ukuthi isimo akuso ekhanda siyavumela ukuthi athoniswe icala lakhe na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.